okokuqala vele umgabeni uvele kakamelanga ukuthi abe ngu-president. Nge-age yakhe vele ngukhulu omele usukuthi ayedlala nabazukulu. Lokho kwenziwa iZANU-P F ukuthi bebe belokhu besithi umgabeni ahamba ayemele abantu beZimbabwe, kuyimhlambi ebantwini beZimbabwe. Ngoba kunje ufike walala, okwakhe kuphela yikuhamba, kuphela ethwele abantu abangukuthi uhambe nabantu abangu-70 abathatha imali elizweni, elizweni elidubekileyo, elinganamali, elinganalutho, abantu bakhona badubekile, lethesi layikho. Yona leyo imali esingayazi lokuthi yenziwa ngubani ukuthi zibe khona eZimbabwe yiyo abayithathayo. Ngapha thina siphiwa amaphepha akhona futhi ayashota. So vele okokuqala vele kasamelanga ukuthi abe ngu-president. So leyo yimeseji ethunyelwe ebantwini beZimbabwe ukuthi i-election elandelayo kumele ukhula ahambe ayodlala nabantwana emzini wakhe.
Sesike samuzwa uMgabe esithi kasoze asuke esikhundleni ngoba kukhanya kungela muntu olungele ukuba ngumongameli ngaphandle kwakhe. Nxa sesikhangela ukulala akwenzayo yonke indawo lapha ahlala khona, isingathi kakuboni kawuzwa na umzimba ukuthi awusavumi kumbe mhlawumbe abengakwazi ukuthi ubelele.
Okokuqala uMgabe kazakazalwe engu-president weZimbabwe. Naye ubu-president wakufakwa ukuthi athi khona kula muntu ozalisa iZimbabwe yena engasekho kakusiqiniso. Yikudelela futhi khonokho abantwana beZimbabwe ngoba yena kazakazalele ukuthi uzaba ngu-president. Kazakazalwe wathi isicoco sokuthi nguye-president wakhethwa ngabantu. So kuyithi futhi abantu okumele simkhiphe bezokhuluma nezinto zokuba yisalukazi. Mina ngangilo gugu wami eseluphele ngangomgabe njalo wayezinto ayezikhuluma vele zaziyezabantwana. Ukucabanga kwakhe vele sekunjengokuthi uyumntwana. Njalo futhi khonokho ukuthi alale entinkanile emhlanganweni kutshengisa ukuthi vele sekhulule kalingelanga zinto ukuthi abushe abanye abantu akhokhele, ngoba ukukhokhela kwakhe kakusamncedi ngalito. Sekhohlwa uselala anytime angahlalahlala selele kazenzisi i-age. Ngiyamthatha ngimfake lobabami, ubabami naye le-92 years izinto azenzayo ngekhaya zifanana
uMtakaMgabe uChatunga yena simbonile lapha e-chai shopping e-New York ethwele amabhegi aweshopu egculayo mpela ethandwa ngunina njalo uGrace. Igucci asikwazi ukuthi imali ngeyakhe kumbe ngekahulumende, kodwa lingathini njengalokho?
Imali vele bazayithatha ngathi yabo. Ngokubuzi ube nenotho, inotho izuza ngoba wena eZimbabwe uwumuntu ohlonitshwayo, uwumuntu vele udla imali, i-taxpayers money. Kabala mabali bona lamabhizinesi bayathola ngathi bayathola ngokuthi bona bayi-first family. And khonokho okwenza umntanakhe, umntwana phela uyafuza vele. Okwenziwa ngubaba, okukhulunywa ngubaba nomama ngekhaya, yikho umntwana acine ekwenzile. Khonokho futhi ukuthi uMtakaMgabe uyahamba eyesho kakhonokho amaizinto igushi yona leyo thina esingayaziyo, thina sihamba kukhothi amathi ethenga izigogo. Yena uhambe eyethenga izinto ezingeka 5.4 million amalimousines angu-2. IZimbabwe ibhizi isekuhluphekeni mpela. Ungafika eZimbabwe ntinganeli zakhe ayisiyo leyani oyaziyo. NgoJuni kuyabe ngathi kusebusika, thesi kuyatshisa vele, uyadala ukuthi lilizwe mhlobo bani elinamabhizinisi akhiwa ngamakhiwa akhe ethendiwe aphenduka abe ngamashere ngamasekhishere zivela kuhlela nto enjani ekhona.